umkhankaso lo umkhankaso oyenzakale ngendlela eyokuthula njalo umkhankaso lo ngibone ukuthi ubuphethwe ngabomama jikelele iZimbabwe yonke ubungumkhankaso omuhle kakhulu njalo sihope ukuthi silethemba lokuthi upresident laye nxa engupresident olombono olendaba labantu beZimbabwe kumele akhulumisane nabomama bona laba abaqalisa umkhankaso wonalowo ngobomama abazange bangene ezitridini bangumsindo kodwa bazigqokele ezimnyama okutshengisela ukuthi omama sebediniwe ngokwenzakala eZimbabwe ukuthi omama babanjwa ngodlakela babanjwa ngodlama ngamasotsha berechwa kubuhlungu kakhulu so umkhankaso lowo ngibone ngani uright njalo kumele uqhubekele phambili uqine izinto size zitshintshe ngoba kuyezwisa ubuhlungu kakhulu sibili ukuthi abantu bona laba abahlukuluza omama ngabantu abakhangelelwe ukuthi bebone ukuthi imithetho yelizwe iyahamba ngendlela kodwa yibo abantu abacina behlukuluza omama kulokuthi bebe yibo abagcina imithetho
Sibone njalo abama embassies achiyeneyo abenkampani ezichiyeneyo labo begqoka ezimnyama besima labo mama laba bechothoza ukudlwengulwalo kuhlukuluzwa kwabesifazana ubona kusiba lotshintsho yini kundlela amabutho lamasotsha aphatha ngayo abantu kusiya phambili
Yakwazi isituation yeZimbabwe inzima kakhulu ngoba ukuze utshintsho lube khona kumele uhulumende okhona aqale ajeziswe ngamabodies anjengeSADC neAfrican Union. And kumele by right ngabe sikhuluma ngabe sokungenele amanye amabodies anjengabo UN akhangele ngezokuthula kodwa sibona akulalutho osoluyenzakele akula ma-delegation asehambile eZimbabwe ukuthi beyehlalisa phansi umnankagwa bemlaye bemkhuze wonke umuntu kungani kuthezi kuthule zwi so utshintsho lwangikhona mna ngibona lukhatshana njalo yikho mama belokhu bekhankasa begqoka ezimnyama ukuze bezwakale ukuze izikhalazo zabo zizwakale ngoba into lokhu ezingakatshintshi kunje so abantu bathi becutshelwe i-intanethi asikwazi ukuthi umonakalo wayenzakala ongakanani njengoba kwakungela internet njengoba i-communication yayiwile